Njani mahlabezu laphikona endaweni zonke zomhlaba ezijeneyo lo ngugibs dube kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni namhlanje ke siyalubuyelela udaba lolu olokuthi eZimbabwe ungazani abantu bakhala bathi songani kuzalelwa ingwe. Xa ngikhuluma lapha ke ngikhuluma ngokuningi okunjalo khonokho okulotshwe ngamabhishop eRoma. So ke abafundisi bakhala sibili bathi eZimbabwe akusela rule of law sokugcwela ubukhohlakali. Njalo kuyafunakala ukuthi abantu bakhulumisane umlotha bahlale phansi bekhulume ngento ezijiyeneyo. Njalo bathi nxa kusenzakala kumele kulungiswe ezelizwe ukuthi abantu basebenze ndawonye kube njalo. Kodwa ke kuthi sokulotshwe i-pastoral letter le ebhalwe ngama-Catholic bishops alo Ndlovu phakathi odabuka eMathebeleland. Then wasukusithi ke unkosikazi Monica Mtswangwa wasebhala incwadi. Wathi hayi uNdlovu yena ngomunye umuntu wesiNdebeleni ongamelanga ukuthi nga uyangena kukho konke lokhu ngoba amaNdebele ungazani balutshwane kwele Zimbabwe. Ngakho ke lokhu ungazani sokuzondisa abantu abaningi okunye okumangalisayo kodwa silethemba lokuthi sizabazuza labanye abakubadlela ezanupf bangena khonapha kuhlelo siza ukuthi bathini ngodaba lolu. Ngilethemba lokuthi uyakwazi konke okwenzakalayo singakaqhubeki sibone i-COVID-19 5,261 eZimbabwe. Kuze kuze kuthi ke 2092 abantu asebesilile, 132 asebebhubhile. Emhlabeni wonke jikelele sokufika phose 22 million abantu bale COVID-19 kwaphupha phose abayizigidi. Kule Melika 5.4 million abantu bale COVID-19, 170,055 asebebhubhile. So sibuyele ke kudaba lethu siyabona ukuthi sibili kulo hlupho olunye olumangalisayo. Ye, namhlanje ke lo ezotshisa sibanda ukhona ngale ke eBritain. Tshisa kunjani?
Ngiyaphila ke tu njani ngakho abe America ngapha sokuchisa kakhulu.
Ye, lapha ke lakho kuyajisa sibili kuzwayo kodwa ke sithemba ukuthi in 2 months time kwazongcono. So ke nanku ndanto udaba ke namhlanje uyabona ke abantu bayathinga kodwa ke xa sikhangela sibili sijula kuloko kubhalwe ngama bishop party kono kokukhala abantu abakhala ngakho ukuthi kungani itwas manga kahle. Kunjalo, njalo ke kumele kulungiswe. So ke singena kwa bochisa.
Kambe kakulanto eqakathekileyo njengobana ke urhulumente loba ngakoluphi ilizwe ukuthi nxa kulabantu abakhononayo abakhulumayo ongahlangana labo bakuncedise ekulungiseni izinto ekukhulumeni nabantu ngamabandla ama-church. Nxa ke uzathi ngalesi sikhathi sobunzima ungaka ke ubuye ubathethise amabandla ayiwo mele ancede ukuthoba inhliziyo zabantu nokukhulumisana nabantu ancede urhulumente wakho, kambe uyabo ngabe uyazisiza yini? Into ekhunye ke umama ke umuntu kwamtshwanga ke iluhlazo iyethuseke abantu abaningi kakhulu. Njalo into ayikhulumileyo yokuthi incwadi yabhala ukubana ke ivela ke eRoman Catholic ama-bishops ayizange ivele kuNdlovu. Yena wadla ukuthatha kwaba yinto yokuthi sekuhlungu ukuthi into le ibhalwe ngumuntu owakoNdlovu. Ngakho sokusenza ukuthi abantu eZimbabwe babone ukuthi ubandlululo lolu luyaphambili. Ubandlulo luvela kuhulumende luyaphambili. So ubonakalisa ukuthi abantu besintwini, abantu besiNdebeleni angeke ke baphiwe izikhundla, abantu besiNdebeleni ngababalwa elizweni, abantu besiNdebeleni nxa bekhuluma kuthiwa kabafanelanga ngenxa yokuthi bona kuthiwa balutshwana. Sibe zikhangele ke khona ngapho ohlala khona Dube eMelika, u-Obama wabusa abantu bamnyama abanganani kwele America. Sikhangele khona eLondon engikhona umeya weLondon umuntu ovela eNdiya. Kodwa banganani eLondon ukhangela kula makhiwa. EZimbabwe lokhu esemuva okwesabekayo abantu lokhu bebandlulwa ngemihlobo ukuthi ka umuntu onje akumele angaphatha. Into le lokhu ebeyihlanyele yavela kuRobert Mugabe baDube yinto yavela kumongameli welizwe waxasa ubandlulula abantu ngemihlobo watshengisa ukuthi eminye imihlobo ukuze kuzondwane ukuze umbuso wakhe uye phambili. Yikho akusenzanga ngesilungu lokathi ukuthi ayi-divide and rule. Ngakho lokhu enhlanyelwa ehlanyelayo le yayiDube nasi sibonakala manje ke endizaqhubela phambili ngoba laba bakhona lokhu beyiqinisisa iyaphambili.
Ye, singathi sinobani lapha ke tshisa ukuthi sixoxe ngaloku daba. Sike sizwe sibili imbono yabantu ukuthi bathi.
Ye, lapha besilo ufisa uVirginia kaMacebo ngaseBrighton khonapha e-England sizacrossa siye le-Germany lapho kulo lakhi ngemva kwasisa uVirginia Macebo nxa umbona Dube khonapha.
ngiyambona sibili sizadinga njalo ke ubaba ureverend Ray Motsi ubaptist church lobaba ujoseph Juma webandla zanu PF kwezithi abantu bezwe imbono etshiyeneyo so siqalise ngetshisa ngomama umacebo siza ukuthi yena uthini ngodaba lolu ngoba abantu abaningi bathi lapho ngani kulokhu kutshekisa okuthize okukhulunywa nguhulumende ye so macebo kunjani mama
niyaphila dube linjani lani khona ngabo
hayi siyaphila kakhulu se ye wena uthini ngodaba lolu
hayi ungathi nje usibandi kubekeka kahle nje ukuthi sonke silapha sidabukile ngoba sinqunulelwe ubaba wethu thina ebandleni lekatolika elingcwele ukuthi unkosazana ubone kufanele ukuyehlisa umuntu onjengobhishophi amkhethe phakathi kwamanye amabhishophi amnqunule isizathu sakhona singazili ukuthi ubevele ehloseni alubana uphendule njengoba incwadi yabhalwa ngamabhishophi I think bangu-8 njengoba yabhalwa ngamabhishophi atsho nje ukuthi khona yena hhayi lina bantu beRoma but uphendule wanqunula undlovu wazo watsho futhi loku batsho ukuthi undlovu uvela ngaphi ebantwini abalutshwana yikho sibuhlungu kakhulu ngokuyeyiswa kwakhe undlovu
so ke manje njengoba sokukhulunywa khonokhu mama lithi kuthweni ngakho
hayi unkosikazi mthwanga kumele axolise kumbe acazulile ukuthi yena azakhetha undlovu ebetho mayelana ngani ngoba undlovu kazange akhulume eyedwa ethi mina ngokwami emathebelelendi kumbe kunje kwakhe kuthe ukhethe yena undlovu and asuye yedwa unkosazana mthwanga mthemba lani liyabona nje ebulenjini liyabala ukhona omunye la kuthiwa ngu-advocate kathesi usekhupha okunye ukuthi khonoko okuthiwe ngumthwanga uqhunusile vele yena undlovu evele ngubani bangabantu kazana kanti kuyini okuliwayo mina mbenithi kumbe lokho abakhulume ngakho amabhishophi bebekhuluma ngolungelo lwabantu ngoba i-church ivele imela ulungelo lwabantu kodwa bona ke kathesi kuba sebephendula sebephendula undlovu beze bemyeyise bemtshele lokuthi yena ungubani ngumuntu omncane you know uvela ehlangothini oluncane okuthi noma ekhuluma kuthi uthi kazwakali
so singathi bacebo wena ungumkatolika yini
mina ngingumkatolika I'm a Eucharist minister extraordinary minister okutsho ukuthi mina ngisebenza lo father ngiyayemukelisa esibhedlela ngiyayemukelisa abagulayo ngiyahambelela ezindlini abagulayo bayemukelise banikele wine so ngisebenza labafundisi yikho kungizwise ubuhlungu kakhulu
hayi siyakuzwa kakhulu sicela ubambe khonapho-ke siyabuya kuwe sike siye kubaba eza Jesus Banda siza ukuthi uthini nxa singathi abuze abanye abakhona baba Jesus nantokudaba
usekhulumile ke laphana ke okwamacebo ngoba simdingile namhlanje ngoba umkhatholiki omkhulu kunini vele esebenzela le ichurchi sikuzwile ke ukuthi kuthiwa ke kuvela khona la kuminista ukuthi uma ngalokho akukhulumayo kuthi bana ngumuntu osezitshele ukuthi yena ngeke azaxolise ngumuntu osezibona ukuthi kaphambanisanga kutho ukuthi le yinto vele ngoba umuntu nxa ekhuluma dube ekumele uhulumende kutho ukuthi yini yipholisi kahulumende kutho ukuthi vele uhulumende lo uvumelana laye ukuthi lokho okuthilo kuliqiniso ngoba-ke ezindaweni uyakwazi lapho ohlala khona lami lapho endihlala khona lo be-South Africa engabe umkhokheli umongameli welizwe sebuyile ngaphambili wathi hhayi asivumelani lokho okuthiwo ngolumama uphambanisile kodwa nxa bethula kanje kuthengisa ukubana kutho ukuthi bayavumelana lakho du but loko okwenzakalayo kutho ukuthi yikho kanye
ye singathi-ke akubuza ulakhi umoyo
laphaulakhi ulakhi umhlabeleli olodumo kakhulu-ke osehlabele kwesikhathi eside njalo-ke iy'ngoma zakhe ziyenza ukuthi zibambanisa abantu uyakwazi waduma kakhulu kublak mfulo zingona athi unity is very important nxa kunje baba moyo laphana ubona ukuthi izinto zinje kambe kuhlanganisela njani abantu abayibo abaphatha inkokheli zihlukanisa abantu kanje lina liyabahlanganisa njani njengabaculi
khona ngibingelela abalaleli ngibese ngithi khona mina kungani kuzwisisa ukuthi khona abantu abasezihlalweni zokukhokhela balokho besakubona kuhle kubo ukuthi khona bayehlukanisa abantu bantu asikhangeleni izibongo zethu ukuthi khona umuntu wakho umoyo umthole eMasvingo umthole eMtare umthole eBitebridge umthole eWange uma sidabula nje sidingi imvelaphi yethu zathola ukuthi khona singabantu banye ukhangele abantu abaningi ukuthiwa ngomofu ngesishona uyenqenye ubuya ngapha babe ngompofu oshoko baba ngoncube uyazi abantu bacabanga ukuthi khona uma ukhuluma isindebele yikho lapho uthiwa khona ulindebele kathi ke ungakhuluma isindebele ungumuntu imvelaphi yakho ingaphi sesivendeni lakho konke khona ukuyana so kuyadanisa kakhulu ukuthi khona sichaya iminyaka engamathumi amane sithole uzibuse uzabe ucabanga ukuthi khona ngasi lama programs ayenza ukuthi khona abantwana bezikolo bavakatshelane izinduna zivakatshelane lama communities avakatshelane abaseplantry besiye eMutare besiye eBitebridge wange ukwenza ukuthi abantu bayenze into lesithi khona integration lokuyakha isizwe ngoba kuyakha isizwe asikho ukuthintanisa abantu bagxuma ngeglue kodwa yikuzizana yokuhlanganisa abantu behloniphane amasiko wabo nxa kuthi bona silabantu abesitongeni sihlonipha amasiko wabo nxa silabantu besivendeni so nxa umuntu ezakhuluma abe seyakhetha umuntu owakondlovu yena bebhale bengamabhishophu bebanengi njalo bebhale kukhangelekani isihlalo somuntu ngoba kwesinye isikhathi awulwi lo muntu ulwa lesihlalo ukhangela ukuthi kona engxenye ngawo uthe kumbe uchairman lokuze wenhlanganiso yabafundisi ngawo yenze ngcono but nxa ezaqamba umuntu azakhulume futhi lokuthi kona abantu balaba abesintwini balutshwana abantu besintwini kaba balutshwana ngoba like we say ukuthi kona ukhona umuntu ohlezi eMtare kodwa engumuntu wesintwini ngoba ungaqalisa ukudweba imvelaphi yakhe imthatha imfake ngaphi esintwini kumbe esikhalangeni kumbe ngoba ngasisithi isintu sijoni abantu abangamavenda amakhalanga amanambi amasuthu bonke abantu banabo kuzwisa ubuhlungu nje ukuthi kona abantu abangabakhokheli abafuze bayahlanganisa bayelapha la manxeba abakwazi khona ukuyani ukuthi kona isizwe siyakhiwa njalo siyakhiwa every day uhlala ukontinua usakha isizwe asiyonto nje eyokuthi kona nxa ukhuluma uyayeyisa abantu ngoba kuba buhlungu kakhulu umuntu ungamthethisa ngembali yakhe kusibona ngapha silabo Black Lives Matter ngoba kuyaba kuthethiswa abantu kumbe kuphathwe kubi abantu ngohlobo lwabo
ye siyakuzwa kakhulu ke moyo solubambe khonapho ke sithathe ubaba webandla leZanu PF umnumzana Wellington Moyo baba Moyo ungawutshona njani
siyatshona baba Dube labalaleli labahlonitshwa nabo lapha estudio ibe siyabonga
Yes, siyabonga. So ke siyabona ke okwenzakale ngempela veki amakatolika lapha abhale okuthiwa yi-pastoral letter baba Moyo bebhala nje besenzela ukuthi eZimbabwe kungani kuyalungiswa ongani kuyahlupha so basemenshana nje into ezinjenge-rule of law kwathiwa kule-corruption kumele kube le-reconciliation lokunye okuthiyeneyo kodwa ke uhulumente uthe sephendula wasesithi incwadi leyi elothwe ngabantu abanjengo ubaba ubishop undlovu bayenze into engayisiyo njengoba undlovu laye futhi evele emathebeleleni ebantwini abangazani balutshwane bekungamelanga ukuthi akwenze konke lokho so ke ungathini ngakhonokho baba Moyo
siyabonga Dube ngike ngafunda ngayo lami leyo ncwadi nje bekhulunywa kakhulu ngayo la kubo-intanethi
Yeah.
Akukho Dube mina engakutho nje engakutho okungizwisa ubuhlungu kakhulu yi-corruption i-corruption Dube ngumkhuhlane ofana ne-corona osuphethe wonke umuntu Dube abantu abathemba ngabo bathatha noma ngabi impaka mhlawumbe singathatha nawe nje sikufake phambili i-corruption sigcwele konke abantu nje into kumele ibotshiye kumele kahle kahle ibe esibizokumethi kuze siyifake kube yi-criminal record nje wabotshelwa yona nje kumele ungene ku-criminal record amaRoma abhalile okuhle nokunye esingaku-understandanga ke kodwa kuhle abakubhalile asisoli kubona kwabo Duba ngithi thina siwelcome nawe ungeza nokubona kwakho so kodwa sokuhlala siwubhekise phansi lathi sicontrole lapho esicontrola khona kodwa Dube sohleli siculeli i-one sithi umthetho ngomthetho labo bengabona ngokwabo sizahlala phansi lathi sikuhlaziye sikubone sincitise lapho mhlawumbe kunamaphutha khona ngoba abantu babona kakhulu thani thina esiphakathi Dube so sibakhona abakubonayo so siyaba welcome abantu abanembono bonke nabalezi soro dube siyaba welcome uti wozani lezi soro zenu sibone sikubonisana nayo kanjalo impilo yaqhubeka kanjalo dube ngoba ngeke sithi siyazenzela siphila ukuboniswa sinje singabantu dube siyabonga dube
iye siyamusa uzwa kakhulu ke sithathe ubaba umfundisi uRaymond Motsi ubaba uRaymond Motsi siyakwazi ukuthi waloba i-dissertation yakhe ku-PhD yakhe ekhuluma ngakhona ku-ground le-reconciliation. So baba Motsi siyakwamukela ukuthi uhlelo baba
siyabonga siyabonga ikakhulukazi kubalaleli lamanye labanye esilabo uhlelo lwethu ngiyibonge kakhulu.
Yes, singathi wena umthini ngencwadi lelo thwe ngamabhishop njalo langakhona oku-ke okukhulunywe isiphathamandla sikahulumende unkosikazi Monica Mthombo.
Kumele sizwisise hlobo esithandekayo ukuthi abafundisi abefundisi ithi esiphatha izinto ezikhangelela lokuhlala kuhle kwabantu lokuthi abantu banjani esigabeni lapho ngabakhona njengabantu esilobiso olokunakekela abantu njengabafundisi. So nxa sithina njengabafundisi kela ikakhulukazi abebusazwe ukuthi khona lokhu yikho okutholakalayo, lokhu yikho okwenzakalayo ebantwini kubi ngenxa yokuthi abantu bayadubeka. Sikufake kube yinto esobala kacwe singatshaye vele sifihle umpini. Okumangalisayo yikuthi khona abantu esimele ukuthi sibakhuze sikhulume labo sibatshengise ukuthi le nto i-wrong babe yibo abazabuya befuna ukuchothoza thina bedinga lokukwataza lokuzama ukuvumbulula izinto ezingekhoyo kulokuthi balale basabele ukuthi lokhu okwenzakalayo akulunganga. Kuyasimangalisa thina abafundisi abantu sebegcina sebetata umuntu oyedwa bekhuza umuntu oyedwa kanti ke yena umele ithethi ibandla lonke ubhalele incwadi labanye bakhe bonke kumele ibandla sethindingisisa ukuthi yena lo okhokhelayo ngumuntu onjani. Kungaba kuhle yini ukuthi lathi sidingisise ukuthi lapho ugugula hundi yena lo umnangagwa nguye kade engu-Minister of Security. So nguye kade kumele sikwenze phela ngazi befuna ukuthi siyenze khonokho kulokuthi sidinge ilokuze nodubo ukuthi silusebenze sebedinga umuntu lathi singadinga abantu labanye abasithanda ukuphuma kadesi besifa kadesi ukuthi yibo kade bephakathi lapha kadesi sekuthiwa khona intwele engamahlona lamandebele kanti ke bona yiba ababusayo yiba abathola izimali bayaqapula wonke umuntu edubeka.
So kumele luphathwe njani udaba lolu imfundisi? So kumele kwenziweni wena ngokwazi into ze-reconciliation lokunye onjalo kumele kwenziweni ngamafutshane emsebenzi wabo?
Yakwazi ibhayibhile liyakubeka sobala baba Dube lithi lona nxa siphambanisile singavuma izono zethu uNkulunkulu uyaolela asihlambulule ezonweni zethu. Usobala akula problem futhi even ubaba omoya ukhona wonke umuntu uyaphambanisa. Into ekhona yikuthi kumele sibambane izandla sivume izono zethu sidinge amanyathelo esingawathatha ukuthi silungise into zethu.
Ye siyakuzwa Jesus sinobaba lapha weMthwakazi Republic Party ubaba umqondisi uhambo zombuzo Jesus.
Kunjani moyo?
Ngiyaphila babusanda nobabudube la abanye bonke sonke ehlelweni ugoqela ubaba umfundisi uRaymond Motsi.
Siyabonga
baba. Baba Mqondisi moyo uhlezi lebandla lakho ukhala uhlezi ukhuluma ukubana abantu bayabandlululwa nakho ke sebekubeke kwabasemgcekeni kathesi into ohlala ukhuluma ngayo.
Ngena khona baba.
Ngiyabonga.
Ngiyabonga baba Sibandlalo baba Dube. Kuliqiniso ukuthi uMonica Mtsangwa ukhuluma iposition yeZanu PF. Ngalokhu esihlala sikhala ngakho singabantu bemathebeleni lemigenzi ukuthi thina siphethwe kuleli lizwe njengama second class citizens. Asilanto esivunyelwa ukuthi siyikhulume. Nangu ubaba uArchbishop uNdlovu ukhuluma emele iPastoral Board bebhale incwadi hayi eyedwa kodwa sesibona inkemba isikhangeliswe kuye esebizwa ngokuthi uzoyehlukanisa abantu bempumalanga labangapha eMathebeleland. Akusimangalisi thina lokhu kuyasitshengisa ukuthi lokho esihlala sikhala ngakho kuvele iZanu PF yakuhlela kudala. Lizakhumbula ukuthi last year u-Energy Mtoti ekade ngu-deputy minister kaMonica Mtsangwa uphume sithi abantu besiNdebeleni they are foreigners in Zimbabwe kumele babuyele kibo khona ngale South Africa. Kanti ngo-1998 uJoyce Mjuru engu-minister of Post and Telecommunications wahlambalaza ubaba uJoshua Nkomo wathi is insane, use old enough, makangalali lokho okukhulumayo. And kuma situations zonke la kuzofika leka Monica Mtsangwa asiboni abakhokheli njenganamhlanje uMnangagwa eba reprimander ukuthi hayi liyenze kubi into eliyikhulumileyo ifana i-tribalism. But thina njengemthwakazi we-Public Party labanye abantu emathebeleland abalwela ukuthi abantu bakithi bathole ukuhlonishwa kunye lakuma-rights abo siyaboshwa nsuku zonke kuthiwe yithi esikhuluma sifana i-tribalism. But namhla uMonica Mtsangwa njengominister wehulumende kaMnangagwa ukhulumile lokasizwa esolwa ukuthi ukhuthaza i-tribalism. So thina lokhu kuyasibonisa ukuthi hayi indaba esiyilwelayo singumthwakazi sithi sifuna ukuphuma eZimbabwe yiyo kuphela isolution engakhulula abantu bakithi. Kuyadanisa ukuthi besibize ukuthi we are minority, thina sivele sabulawa futhi yibo ngombhuqazwe ka-1983 kusiya ku-1987 sibulawa ngohulumende ofanayo. Namhlanje abe sithi siyi-minority njalo akumelanga sethule lokho kuyisikhalazo zethu.
Ye, siyakuzwa thisa le follow up kuMacebo.
Ye, singakuMacebo ngizabuyela njalo-ke kumwe laphana-ke. Manje wena njengomkhatholika lapha uye kuMacebo lapha Dube simbuza ukuthi njengomkhatholika yena khathesi njengebandla labo bathini bamele lo Archbishop wabo kumbe ebandleni labo kukhona bathi-ke ukhunywa ngumthwanga kulungile.
Ye, wathi simuzwe-ke uMacebo ukuthi uthini ngodaba lolu. Ngizama ukuthi ngilethe khonapho thisa ubambe kancane ukuthi sibone ukuthi siyamletha khonapho mama. Macebo, ngiyakuletha khona manje. Ye, kubeka Macebo.
Ye, hayi thina njengebandla le-Catholic njengoba ngikhulumile ukubana sidabuke kakhulu. Siyakusola konke okukhulunywe ngaye uNkosazana Mtsangwa lo okhulumileyo. Siyakusola kakhulu. Into ebuhlungu yikubana ibandla le-Catholike libunjwe ngabantu abaninginingi abakhulume indimi ezijiyeneyo. Kathesi sokuzayenza ukuthi umbani noma ngise echurchi ngikhanyelane lo mngani wami kumbe omunye wami, angisakwazi ukuthi umi lo Mtsangwa kumbe umi lo Ndlovu. Yinto esingani izaphambanisi ukukhuleka kwabantu ngoba abantu sebetshengisela ukuthi sebehambisa umhlobo phambili. Khonoko kukhulunywe ngubaba uMqondisi esithi khona yena into le ikhanya ngani into endala. Mina angifuni ukungena kwezepolitiki. Namhlanje ngiyaqala ukuthi ngikhulume lani ngenxa yokuthi baphambanise banyathele ikhozi bakhuluma ngalapho into emvele engiyithembile engiphilisayo engikolwa kuyo iRoma. Yikho ngikhuluma namhlanje la. Uphambanisile ngenxa yokubana uyathi ubaba uMqondisi ukuthi umntwana ungamuzwa eloku ekhuluma ethethisa ubakhelwane ekhuluma inkalakathi yenhlambo wena ungumzali waye ungamkhuzi kumbe abanye omakhelwana labo bekutshele bethi hhayi umntwana ongaka kumelanga akhulumi inhlambo engaka. Kukhanya anybody obuya uyazikhulumela santando akula mntu okuzwayo.
Ye, siyakuzwa khonapho-ke wothi sizwe-ke ukuthi ubambe khonapho ungayikatshana Macebo. Sizwe ukuthi ubaba uLucky uthini uMoyo. Moyo, nxa usukhangele wona uya phambili kumele kwenziweni ngodaba lolo ngakutshani sibili kuze siya kubaba uWellington Moyo webandla leZanu PF. Kumele kuthiwe
hayi abadala
abakhokheli belizwe abakunanzeleli ukuthi bona abakwenzakalayo asikwanamhlanje kuphela, ilizwe ngelanamhla kodwa ngelakusasa. So alibana bengakhangeki ukuthi kona in 20 years time, in 50 years time, kwi-inhlanyelo bani abayihlanyelayo kubantwana labantu baseZimbabwe, ngoba ngesikhathi senkululeko alibana kwakhululiwa kwalwa abantu abayihlukeneyo, imihlobo eyehlukeneyo, kwalwa omama nabobaba ababephekela banaba ababesilwa lakho konke konokuyana. Mina njengomhlabeleli, umsebenzi wami ngikhuluma nje namhlanje ngibhizi ngisebenza labantu, siyenza ukuthiwa i-community cohesion and social cohesion, ukuzama ukuthi kona abantu bengayihlukana ngemibono, behlukana ngokucabanga, kodwa abaphathane kuhle, bahloniphane. Sikhangele South Africa bale-example, kwabusa ubaba uMandela, ubaba uThabo Mbeki, khayela abantu besiXhoseni, kwabuya umuntu wesiZulwini, kubuya umuntu kade ngowesishanganeni kumbe ngowesivendeni. Abantu ngabayakunanzela ukuthi kona asikhulumenini sibili konke sikwanisa ukuthi sikhulume sidibhete, kodwa okusalayo abantu kabahloniphane, ngoba inkulumo elobuchapa kumbe ngithi kona inkulumo engacatshangwa ngakuhle kuhle njalo yayekela ukuhlonipha abanye abantu iba yintamba, and abantu bangathukwa, unfortunately akubi kuhle. So ngiyafisa nje ukuthi kona ngabadala banaba abesintwini abakhona ngale kubandla, ngoba kangila ndaba lebandla uwenza ngelezani kumbe i-MTC, ngabadala khonaphana bayabonisana laye, bamtshele laye ngangumuntu ongaginya nje ilitshe athi konaye ngithe ngikhuluma laphana amabala ami angiwakhetha ngakuhle ngaphambanisa. Kuyayenza abantu babuyisane, bahloniphane, ngoba abantwana bethu abazabuya kusasa besifisa ukuthi bona bathole ukuphila okungani kungabanika ingqubekela phambili, rather than impilo nje naleyo ukuthi bona abantu bayazondana ngemihlobo.
Siyakuzwa kakhulu-ke othi sibise uyeza kusasa. Siqhubeke siloko sixoxa labantu bonke abakhona khonapha. Silayo ubaba uWellington lapha Chisa. Wellington.
Uyangizwa baba Wellington?
Uthi uyakuzwa, ye, qhubeka baba.
Kambe wena njengomuntu wenzana uPF ukhuluma uzama ukubalekela into esegcekeni, indaba esegudwini, indaba esemlonyeni wabantu, ususithi kukhulunywa nge-corruption, i-corruption esikhulunywa nge-40 years ungenanto eyenzekileyo. Baba Wellington, abaphathi bakho, inkokheli zakho sowakwafikelana lazo, kumbe ngulwana omunye umuntu la otshelwayo nje ukhatshana labo kakhulu? Useduzane labo yini kumbe ukhatshana labo kakhulu? Njalo uyazibona yini ukuthi kule mathweleleni ebandleni lakho akusela nkokheli? Ngoba nxa ule nkokheli njengawo sovuma zonke, ofuna ukuphephetha uhlazo olungaka, ungalumeli iqiniso ukuthi lapha-ke umama lo uphambanisile, kambe ungabe uyinkokheli emele abantu esintwini yini?
Ngiyakuzwa okhulumayo baba, okunye kodwa iqiniso elikhona Dube, sengithi Sibanda, iqiniso elikhona ma kusenzeka into ezinje thina silibandla kuyadingeka ukuthi sihlale phansi sidale ukuthi sigijime sibuye kini emphakathini fike sithi nawu senze ukuthi sihlale phansi sibone ma ekhona simqondise izigwegwe yikho yakubone lasemsebenzini umuntu uyasaspendwa yebo khona kukhona amanye amagama angayihlanga kahle emphakathini so ngoba sithilele ukuphakathi Sibanda so kuyakuze sihlale naye phansi-ke sithume ezinye inkokheli ezisondelene naye mhlawumbe bayeselukubane dakubaye ngapha engasemashonaleni sithi okay nakulo muntu onzela sokwenzakale so sihlale naye phansi kodwa into eminye siyenze yikho lokuthi uSibani ngenza lokhu sokumele sigijime sibuye sotshela lolo uSibani hhayi sihlala nawo phansi siqondise izwe ngani izwe kuthiwa uSibani hhayi iposition yakhe ayiseyehlisiwe eposition siqondisana kanjaniyabonga
ngiyamuzwa ekhuluma kodwa kangimuzwa ukuthi uyahlala phansi uqondise leya songinkampani yakho sikhuluma ngelizwe leZimbabwe abantu nxa i-government ingenile kumele abe ngurhulumende wabantu ngakho-ke le into eyenzakale emphakathini ukhulunywe ngumuntu okurhulumende omele abe ngurhulumende wabantu bonke ukuthi lizathi zamkhuza ngapha yena namhlanje esemsebenzini bekhona ku-cabinet nihle ngutshele kathese bekhona ku-cabinet meeting akukhanyi laba abakhulume khona ngodaba lolu kuthi ubana yinto encane kubo engutshoyo yikuthi into le yenzakaleke emphakathini kumele ngawe yikhuluma emphakathini hhayi licathile ngoba uthethiseke abantu bakithi kakhulu lawe phakathi khonapho kuthethisile.
Ngiyabuzwa Sibanda okukhulumayo kodwa iqiniso elikhona ukuthi Sibanda vele i-meeting e-cabinet ibisihleliwe besingeke samsuspenda-ke from labo baze siphumile ukabinet ke bazobuya sibuyele futhi etafuleni ngaleyo ndaba yakhe siyifollow up ngoba already vele khona izinyathelo ezizothathwa kuye. Into ezingeke siyenze phela sifanda ukuthi mhlawumbe sihambe siye kumalaye laphana eHarare kule mhlawumbe simemezele hayi kodwa besihlala khona ama-meeting ethu from lapho sithathe i-action mhlawumbe ngasina siye kumalaye mhlawumbe ebhodini laphana nawe egodini lize lisibone lonke ukuze likwazi ukufakaza kahle baba sazi ukuthi phina kwezenjani.
Ye kufuna ungena kona kuthisa ngena siye
bemfuna umbuzo ukuthi uyakhanya sibili ukuthi kabukele ezinye iy'nkokheli zamanye amazwe even khona e-South Africa labo Botswana kumele ngabe umkhokheli umongameli welizwe ngoba into le ngesikhiwa yokuthiwa is very sensitive matter ukubana ingenza amanye amazwe kube lezi mpi sakubona ukwenza labo Rwanda labo Burundi ngelezi ncane ezinjalo wena likathethe lithi hhayi besekuhleliwe bekumele ukuthi vele nomongameli welizwe kumbe lo mkhulumelayo akakhuluma athi hhayi lokho asivumelane lapho hayi ukuthi omele uzahlala phansi ebuzwani kukhona yonke into ngoba ukukhuluma egcekeni wakubala nakumabona kude abantu bemkhangele wakhuluma kugcwele isinothi ukuthi ubangiqambela amanga abantu ukuthi utheni ukukhulumile ngomlomo wakhe
ngiyakuzwa sibanda ukukhulumile njalo ukuthi wakusalisisa phansi khona kwehlukanisa abantu sigcine sesikhombana ngomini ukuthi lowo ngumhlobo muno into ezifana nalezo kodwa yikho sithile ukuthi sazokubona futhi la kunyuzi kusazovela sifana. Siyabonga baba.
Ye siyawuzwa kakhulu-ke siye kuba Reverend Mosi. Reverend Mosi uyezwa lapha sibili udawulodo ngalo uyatshisa sibili. So nxa abantu bengakhumisana umlota susela khona manje kumele kwenziweni ngoba umfundisi laye umfundisi omkhulu weRoma uNdlovu laye uthi uzibuhlungu ngakho abantu labo bathi bazibuhlungu ngakho kodwa ke singazi ukuthi ungaphathwa njani lo hulumende aluphathe njani udaba lolo mfundisi.
Mina ngibona ngani into yokuqala lapha ikuthi khona thina amaKristu kumbe abantu abenza izinto zokholo kumele sonke sime ndawonye sikondeme into ukuthi lokhu urongo akumelanga vele ukuthi kwenzakale ngoba khonapha into le njengoba abanye bashilo ukuthi khona iyenzwe labafundisi bamele ibandla kathi yena sedoba ukuthi umfundisi onguye okhokhelayo omkhulu liNdebele sesithi take lokuthi liNdebele kulokuthi alandele yikho kulapha kune problem khona because abantu bezani PF bona ngokwabo bathi bona ngamashona mina ameshona I want to be clear but that bona ibandla labo vele bayabandlulula andi yabona abanye abangenayo kuzani PF bangena ngoba badinga ezinye izinto abazidingayo khona ngale kodwa ke into zezani PF vele siyakwazi ukuthi izinto zobandlulula na abafundisi sizama ukukhuza abantu ukuthi abantu bangakwenze konoko kodwa bona lokho bebandlulula abantu kulabanye amaKristu kathesi abathi belalela abakubone vele ukuthi lokho kurong lesi Kristu sangikhona kasisachathi sasachathi ukuthi kathi isiKristu bani mina mbona ngani umama lo futhi yena akasomama lo yizani uPF play into le ngezani PF umama lo angeke abhale lokhu yedwa kulabantu abasemva kwakhe abambalileyo ukuthi akhulume yena ngokwakhe lezi zinto kolokho kade kukhulunywa ukuthi khona ilokuzeni in the tent Zimbabwe lapha phakathi kwaLimpopo loZambezi ulokuzekumzili kade engakakwe kwakungela bantu lapha kwakulamashona lapha
Mothi siyazana long time ago and then hlezi ngihloniphile baba balutshwana abanjengawo abamela iqiniso nguthandela ukuthi wena kawumele ukuthi umuntu lo ngumhlobo bani kodwa umele iqiniso sibonga uNkulunkulu kulokho engikhala ngakho baba uMothi yikuthi ke nxa sokunje kambe lomuntu kayenzi lokho kuthiwa ngokwehlukanisa abantu e-church khonaphana sezaqalisa ukuthi abantu bakhangelane kakubi ukuthi lo ngweshoni lo lindebele ngoba kuvela kubakhokheli into esiyibonayo baba Motsi lokho sokwenza kwazi kwangena lamabandleni la aphikisayo so umkhuhlane lo wangena so phakathi yonke indawo kambe kulungiseka kuthiweni na njengabandla lethethi
ngiyabonga baba mdaweni baba salawana isekhona la khona iproblem ukuthi khona iscript kanengenenge abanye sesisebenzisa njengenyanga lapho sikhamba khona ukuthi ngumuntu ukuthi siyelatha bese kufuna nxa sesiright sesizubuyela senza santando kade sikufuna iscript sakho sikufesa kudala bese kuthi umuntu wayedinga ukuthi abe ngumuntu otshintshayo ngaphakathi abe ngumuntu obona abanye abantu ukuthi abantu badalwe ngomfanekiso kaNkulunkulu kungakhethelekile ukuthi ungubani kungakhethelekile ukuthi ule mali kumbe awula mali ufundile kumbe awafundile ngozindebelo mbo zitshona anti yabona isikristu sitsho njalo yikho abantu ngobona umuntu engumkristu yena sebandlula kutsho ukuthi kasomkristu ngoba isikristu asinjalo ngoba isikristu sitsona kumele sithandane kumele sithande abantu kumele sikutsho lokhu okusegcekeni abanye vele labanye abafundisi sesifuna ukuyenza isifundisi esokudinga ngaso imali ukuthi sinothi kulokuthi sibe ngabantu abelusa abantu bengakhethi ukuthi even abantu abesembusazwe ukuthi kona umuntu evele kuzani uPF umuntu evele kuMDC kumbe kuzapho xa bengena echurch bangena uchurch njengamakristu kumele bafunganjani vele ukuthi khona umuntu uyabuye vele esishoneni abuye aqalisa ichurch lapha esindebeleni ayaqeda vele ilanga ilanga lonke exabalala ngesishona khona kugcwele amandebele kuyini konoku
hawu amen
siyakuzwa kakhulu Motsi baba konapho baba mqondisi moyo isikhathi sesijo mangoyi sicela uphose lapho futhi konapho baba
siyabonga kakhulu esikunanzelelayo yikuthi vele eZimbabwe from 1980 kuzofika namhlanje le nto kuthiwa nguhulumende kasohulumende ngama-gangsters esibazwe thina khulu ngapha emkhonweni emathebeleni le migensi njengabantu bokusibulala ngombhuqazwe ngiyabonga ubaba umfundisi uRay Motsi esisebenze laye kakhulu sithima sidibhethu kaZulu sizama ukuthi sihambise udaba lwe-ground phambili isikhathi esiningi besiba laye ezosiphathela inkonzo kumbe esinike ilizwi ephethe uhlelo lolo lombhuqazwe but engingakutsho kathesi sikhangele inkulumo kaMonica Mtswangwa yikuthi kuyasinceda abantu kubantu bakithi laba akade sithi nxa sikhuluma thina sithi hayi siyancindezelwa ngohulumende weZANU PF njalo ule nketha betshabi kutho thina yithi ama-tribalists engingakuqhawula kathesi okungumkhombandlela welizwe leZimbabwe yikuthi kulo hlupho lwelizwe leZimbabwe lo hlupho lwakomthwakazi esithi yi-migrants lemathebelelendi olungeke lalungiswa ngendlela yokuthi kudingakala iZANU PF ukuthi ilulungise ikakhulu nxa sikhangela ukuthi bathi iZANU PF is a national political party iZANU PF aso national political party kumbe uhulumende okhangele ilizwe lonke iZANU PF libandla lama-tribalists ayiwo kanye aphethe i-1979 Green Plan ecindezela abantu bakomthwakazi ngokunjalo ngithi mina silusizi kwabantu abanjengabomfundisi ubaba uReverend Ray Motsi ngoba thina isolution yakomthwakazi sesaphuma layo yikuthi akwehlukanwe leZimbabwe ngoba kuyazakala ukuthi vele izolo emuva le iMashonaland ibililizwe leMathibeland ibililizwe elizivele lodwa lokho esakwenziwa ngabelungu 1923 sokukhombisile ukuthi kuyehlula akwenzakala ukuthi sibambane yikho la abantu bezasibiza ama-tribalists besibize i-minority elizweni elalwelwa ngabazali bethu elizweni elalwelwa ngabokhokho bethu omzilikazi labolobhengula ngokunjalo ke mina ngithi hayi selidumela emansumpeni uMonica Mtswanga uyasinceda ukukhuphula izinga lenkulumo yethu ukuthi amazwe lawa akayehlukaniswe phakathi ngoba angamazwe amabili ayehlukeneyo
yes siyakuzwa kakhulu ke sizwe khonapho singakayithathana ubaba uWellington Moyo sibe sisiya kumama Macebo sesiya kubaba uLucky Moyo so baba Wellington uyabuza abantu abantu bayakhuluma lapha akubaphendule sibili abantu bathi babuhlungu akubaphendule khona bona
abazali bakwazi babuhlungu abantu inkinga yokuthi bona bafuna ukuzenza izithino thina abafesibhona ukuthi okumoswe yithi kumele kube sensitive kakhulu okuboswa yibo kube lula yebo umponika ngezimvikele ubaponika uphumile endleleni labayani okungawukuthi kumele abhekane nengalo yomthetho aqondise igwekwe cabanga ukuthi ma kwaba ngumuntu webandla le-ZANU PF ekhulume njengomoyo ethi ethi ilizwe kaliqunde angikuthi singalala sesibheke futhi emaphepheni angithoki ukuthi ilizwe aliqunde ngithi ma ngakhuluma njengomoyo ukuthi ilizwe kaliqunywe singathola sesingabantu ababi sasa kodwa bona bakhulumela umathanda ukuthi ngaliqunya lezweni kanjani kanjani yabona into ezifana nalezo ntoukuthi okunye lukubheka ukuthi okwenziwa yithi ngathi kuvele kube sensitive kakhulu kodwa sithi okwenziwayo la abaphikisayo hhayi umntwana mhlamba hayi ngabancamele kanjani hhayi kulungile bezikhulumele noma yini hhayi nalezine ngimamele kodwa hhayi ukamonika ngalo siyakubona ukuthi kuthinte kakhulu abantu kushuthi yamele belathi siwudlise nebantu gilike kuhlale lidale aqondise akukho right ukuthi akhulume ngento ezehlukanisa abantu uDlovu kwakhuluma laphanti lapha nenkonzo lani siyokuhlangene noma ungubani wezaphu noma ungubani bahle sikhuluma amagama angathi alobandlululo kuthanda ukuthi abe ephile nzima kanjani siyabonga
Dlovu kuzwa kakhulu ke uza Macebo siqhubeke kolapho siyaphambili chisi
ye Macebo manje indaba enje siweyiphatha njani ngiyakwazi ukuthi ubuhlungu njalo i-lockdown le alihlangane sahlangana ngoku-Zoom lapho zahlala abanye bakho ngoba vela ke esishoneni uzangena njani ekatoliki lizayikhuluma le ndaba mbele zenzani
ye simuzo yomacebo uthi ngiyilethe ye Macebo
yebo
uthi
sorry baba ngiphendula uSibanda lapho mina ngilabangane abaningi abesishoneni ngilabangane bengabangane kodwa bengobaba besiphathele i-church bengamashona bengabafundisi abakhulumisa indebele engizwanana labo kakhulu manje into yena leyo sibona yibo ebazise ubuhlungu kakhulu thina lokho sikwenzayo kulutshwana ngaphandle ngale abanye uma likhanyela ebulenjini balele bephethe amabhakani izolo e-New York becathulwe yizinto zonezi ngabantu besishoneni bona ba yikho that's why uma sikhuluma kuyabe mele sinakekele ukuthi attitude kushona na sisola umhlobo osola umhlobo ngumonika umama umonika yena lo nguye osola umhlobo ngoba utethi nasibalutshwana kodwa thina ngaphe kusonteni sibe singakhanyeli umhlobo kodwa ke siyakhuluma labo bonabo abesishoneni labesindebeleni sonke ukuthi sime ndawonye lo bishop wethu thina siyamsekela ubishop wethu siyabasekela abafundisi bethu
ye kodwa ke njengoba uthisa lapho kubuzile sifuna ukuthi Paul izakhuluma njani nxa ukuthi selihlangana izathoba nenhliziyo kuzavuza abantu njani
asiyathoba nenhliziyo thina sodwa siyathoba nenhliziyo kumele njengabantu abakhulekayo kumele sizame ukuthi bona njengoba beyibo abaziyo ukuthi engafikelelwa njani ukuthi umama lo akhuzwe thina sikwazi ukuthi kukhuzwa njani kona ngapho ukuthi umama lo kumele akhuzwe axolise kumphakathi ukuthi le into ayenzileyo wasinqunulela ubaba wethu uDlovu you know yinto ebuhlungu kakhulu wanehlisa kakhulu kakhulu njalo ufake imilebile kumbe isawudo emanxebeni amanxeba isilonda ade singani siyahlangana kathesi isilonda silele sibhibhidlile sesiphumi igazi sesivulekile so sebevusa okudala
hayi sicela ubambe khonapho ke ungakhatshana ke sifisa ukuthisa sizosibisa lobaba ke uLucky Moyo sesifike emaphethelweni nohlelo thisa sesingathi
sizwe ke kumoyo njengomhlabeleli moyo siyakwazi usemsebenzini khonapho semculweni kambe abantu bezimbabwe ubona ngani bangaba njani usayini ukuthi bakhohlele okukhulwa zinkokelo kuyalungiseka yini kumba kulungiseki silandele okuthiwa ngumqondisi
kuyalungiseka khangelanini sibaculi abanjengabo Oliver Mthukuthi umoya ngihlabela ebuye eBulawayo ngicabanga since isikhathi wayengumngane kaSolomon Skuza sinabahlabeli abanjengabo Simon Chimbeti okhe wabuya koBulawayo wabuya wazohlabela ngiyacabanga ebuya wayesibiza abantu abanjengathi siminingina uma kukhona abamotshayo kufuze kube khona futhi abayakhayo and ngiyabona ukuthi kona silabantu abanjengabo Ezra Chisa nababa Dube Eric Knight baningi abantu ku-community yethu abangaso bomba ngazwe kuphela loba ngabantu bebhora mina yikho ngisithi kona ncakho ukuthi kona abantu bafuna ukuthi kona bahlangane kumbe bahlanganise kufuze kube lama-social programs akhangelane lokuthi kona abantu bahlangane bahlanganiswe ngiyamangala nje ukuthi kona khonapha nanku ehlelweni singomoyo ngiyabona sibathathu anjengoba ukuthi kona ungadinga imbali yethu ukhulu 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 omkhulu wethu engithi kona ngukhulu owasizalayo uzathola ukuthi kona singabantu banye kodwa ngokomunye uhlezi emtare uhlezi emaswini uhlezi ewange sesiqalisa ukulwisana ukuthi kona omunye okhuluma isishono omunye okhuluma isikhalanga kodwa imbali yethu iyinto owane mina ngize ngithi kona sibuyela futhi ebhayibhileni ngoba indaba le iphatha abafundisi bantu singabantwana bakankulunkulu munye ngasi ngakhangelana sihloniphane izindlovu izinyamazane izihlahla konke izinto zikankulunkulu ukuthi kona ngize ngifise ukuthi kona ngasi silabakhokheli abasele ukuthi kona sihloniphane sihloniphe imvelo yethu sihloniphe izinyamazana izihlahla konke okuphilayo ngoba konke kuyasustaina akukho island even imodwa kodwa ilamanzi ayiwo ayenza ukuthi kona abantu bafike kuyo.
Yes, siyakuzwa kakhulu moyo siye kubaba umfundisi siphetha khona mboke ngamafutshane mfundisi Motsi phosele ukugcina baba.
Siyabonga into le iyalungiseka zobe esithandekayo kodwa iyalungiseka njengoba omunye uchilo la ukuthi lapha sikhona esindebeleni nxa kukhulunyiswa umlota kusho ukuthi abantu ababili abantu abaqabeneyo abantu abale ngabano kumele bahlale phansi bakhulumisane bavume ukuthi bangalungisa into yabo kathi lokhu lakathesi iga ugovernment wethu akavumi mina mbona ngani nxa igovernment ingabuya ithi yes kule problem singayilungisa njani siyafuna ukuthi ilungiseke into le iyalungiseka hlobo esindikayo kodwa abantu besindebeleni abangeke bathi kumele sibabambe ngamandla kumbe sibachaye ukuthi babuye la nxa bengafuni abantu bengenzani. That's why umoya esigcina sesithi we might as well separate. I don't think it's a solution but what option do they have akula vele ini indlela abangakusebenza ngayo nxa abantu bengafuni ukulungisa into zabo.
Ye siyamuzwa umfundisi lapha ngingazukuthisa anisamboni lapha mbona ngazani ngabe kufundekile othi umkhangele uezothisa Sibanda ukuthi usakhona. Ye siye kubaba Wellington ngamafutshane baba Moyo hayi siye kubaba MRP ubaba umoyo umqondisi ngamafutshane baba Moyo uvala uhlelo.
Ya siyabonga kakhulu uhlupho yokuthi iZANU-PF ifuna labo abafundisi ababakhonzayo lizakhumbula ukuthi mhlaka 31 December ngo-2017 bese bulawa e-Church Fair u-Andrew Townashe wathi nayena uMnangagwa is God ordained wazwamnika ibizo elithuse nguJosefa manje nxa kuvela abafundisi abakhuluma iqiniso njengamabhishophu lawa okukhona ubaba uNdlovu abathandi ngoba ngabafundisi abakhuluma iqiniso bengathathi side lokuthi basupporte yiphi political party. Kanti sananzelela ukuthi biblically futhi abafundisi kumbe labo ababephethe ezenkolo yibo akade bekhuluma besithi uNkulunkulu uthe esizweni esithize kuzaba nje ngoba bekungabantu abahlonipha uNkulunkulu ngaleso sikhathi. Manje uhulumende weZANU-PF kabathandi abafundisi abakhuluma iqiniso ufuna labo ababafezayo ukuthi kuthiwe hayi uMnangagwa uGod ordained yena eyisidlova engumbulali bengamphumela egcekeni ngokunjalo sithi hayi ubaba uArchbishop Ndlovu thina silaye njengabantu emathibeleni asikhohlwa ngalento abayenza ubaba uArchbishop Pius Ncube anyone ovele emathibeleni whether politically kumbe kwezenkolo kumele agizelwe phansi anikwe amabizo angayisiwo. So into leke abayiqali basukela wakatshana besuka lobaba uBishop uArchbishop Pius Ncube. Ngiyabonga
sawakhulu ke jisa elokuthola mfowethu
Yes.
Yes, siyabonga ke sehlulekile ukuthi simthole ke uMonica Mtsangwa impendulo yakhe lapha Dube uthi uzasitshela lapha zabuya khona azosichazela ke emweni ukuthi uhamba njani. Sithanda ukubonga lonke line lilaleleyo ipage letlona lekhasileti leVOA lebukhona lawe thatha ulishiyele utshela abanye ushare uqhubela abanye ubafake kuWhatsApp nendaba esiqeda uxoxa ngayo ke ubafakele babone ukuthi ke abantu bathini ke. Siyamsola kakhulu mama, sisola ke lebandla lakhe leZanu nabalandeli beZanu abaye babangafuna uphumela egcekeni abanjengoWellington abaya ala lokho besalo ukuthi bakhulumile lapha ke into le imbi njalo umongameli lapho mela solo ngoba akakaphuma uhulumende wakhe ukuthi akhulume ukuthi uyavumelana nomthwango bekavumelane yimbuzo omkhulu lo Dube ngoba uhulumende mela aphumele egcekeni uTrump kona abanqawule into enzela uyakhuluma ukuthi uyavumelana laye ngabe ukuthi Boris Johnson nqawule into enje uyakhuluma ukuthi uyavumelana bavumelani laye so kahle zibabhe kwindaba ke mina ngakangakhuluma ukuthi uyavumelana nomthwango bekavumelani laye ngiyabona.
Yes, abakhulu ke Wellington moyo 10 seconds kona pokwe sivala uhlelo baba 10 seconds exact. Wellington Moyo, usakona?
Yes, I'm driving now and ngiyabonga everyone, guys, I'm driving now.
Yeah, hayi siyakuzwa kakhulu. Sibonge kakhulu izihlobo zethu namhlanje uhlelo lwethu lolu izibabo today asixoxeni. Sibonge kakhulu ke ubaba uEzachisa Sibanda kona ngale ke eBhilitane bengilaye. Chisa mbongile kakhulu. Kuzobuya ke ubaba uMqondisi Moyo weMthokazi Republic Party. Ubaba uLucky Moyo, umculi sibilo lodumo, ubaba uWellington Moyo weZanu PF, uzobuya ke umama uVirginia Macebo omkatolika, noDr. Reverend Raymond Motsi. Lingathola kusasa sihlobo zami, silolunye uhlelo olubuyayo, kona manje siyacela ukuthi abanye benu libuye njalo sixoxe ngodaba lolu. Inkosi ibusise lonke. Hayi ke manje lami ngithi ngiphume khonapha ke enkundleni, ngilochisa ngisithi lihlale phela lisilandela. Njalo kubatshela abantu ukuthi benzeni chisa ngabe futhi bezwe ngakhonokho esikwenzayo.
Abafunayo baba lengxoxo abafuna ixoga lathi ke likhona ikhasi lethu khonapha kubo Facebook haba iVOA Ndebele uhambe ulike. Indaba esixoxa ngayo ngahamba thesi uthathe lapha amadoda amathathu utshaya ukuthi copy link ususheya-ke kubo WhatsApp group kumbe kupage yakho eFacebook le usheshare suku zonke maviki wonke Monday kusiyafika ngolwesihlanu ngesikhathi sika 4 o'clock waseZimbabwe ngesikhathi sabo 3 o'clock ngapha kuboNgilandi. Hhayi uyenelisa ke ukuthi ungene kulolu hlelo la ubona indaba ekhulunywa ngayo. Siyabonga.
Ye uMacebo sizamcela ukuthi angene kolunye uhlelo olulandelayo. Sizakucela mama Macebo ungayikatshana uzaqhuma khonapho usibese siphenduka kuwe. Ye lama umthembo sithembayo lapha ngithi papa Jesus mbokile kakhulu mfowethu.
Bye.
Bye.